Soko isika adisenda bako VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 20 Mabasa 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeOperation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulawa komunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu.
Kuyaqaqa ukuthi yena ulenzondo labantu baseZimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyaqaqa ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSuthu.
Inani labayabhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Commission ye-ZAC olokuya ebantwini olwe-Blitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu.
Jabulisa kakhulu ukuthi ababa-VVR office ye-ZAC bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kule idolobho ngomvulo kubangele ukuthi abaningi bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yeOperation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulala omunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu. Kodwa uDlamini uthi ilunga lenhlanganiso yakhe elithiwa nguHomotso Diale ladutshulwa ngomvulo duze leSoweto lafa kwalimala amanye amalunga enhlanganiso yakhe ambalwa. Iphephandaba lobulembo leNewsHawk libika ukuba uDlamini uthi kanandaba lokubhubha kuka Elvis Nyathi oweZimbabwe watshaywa watshiswa ngomlilo elokijini leDeep Sloot kumalanga asanda kwedlula. UDlamini ubikwa esithi yena ulendaba loDiale hathi uNyathi, wengezelela esithi izizalwane zakwele South Africa zibanjwa ngamandla ukuthi zikhalele uNyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Into kahlandla lasi maso sidingisisa sizwa kuthiwa bahambe endaweni e-informal settlement ekuhlala khona abantu besisuthu kakhulu. Kusho ukuthi bafike lapho bekhalaza bezakhamuzi maso sizwa ngokuthi laba bantu kuzwakala ngathi batshontsha ama-copper cables ayiwagcine letha umbali. Manje-ke kusho ukuthi asazi kwenze njani kwaze kwavulelwana ngezikhali lapho kwaqhuma umhlaba. Bona mabe kukhulunywa kuthiwa oyedwa ushonile omunye ulimele, kodwa mase sibuzisisa kwabanye bathi hayi akula muntu okuleweyo. So into yakhona nathi sisayidingisisa ukuthi sizwe kambe ngabezomthetho ukuthi iqiniso lakhona likuphi. Esikunanzelelayo ukuthi yena uthe ma ebhala ku-Twitter page yakhe wavela wagxeka wathi yena usedutshulwe nalabafokazi bakhe ngabantu baseZimbabwe labeLesotho. Kusho ukuthi kuyaqaqa ukuthi yena ulenzondo labantu baseZimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyaqaqa ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSuthu. Kanti thina ukuthi abantu baganga asingeke sikuvike, kodwa-ke ukuthi umuntu uma kungenza isigameko abe segcoba thina ngobubende kubi kakhulu ngoba u-inflammatory mayezo vela athi esizweni athelisizwe ukuthi abantu beseZimbabwe besebedubulana nathi kanti kungamanga lokho.
Ye manje sizwa kuthiwa wethule amazwi atshengisa ukubana uthi yena uzaphindisela kwabeZimbabwe. Lithini lina ngamazwi la?
Ye kudala sisizwa vele abantu bedudula ngathi abami ukwenza into yabo le abayenzayo. Kusho ukuthi abantu bakithi abalimuke bazimisele ukuthi kusho ukuthi hayi laba bantu bahlose ukulwisa abantu beZimbabwe whether bonile kumbe abonanga. Isoso yabo njengabantu baseZimbabwe vele kuyacaca ngoba noma sebehambe basukelana namasuthu for whatever reason abafuni ukuvuma ukuthi badubulane namasuthu bathi bona badubulane labantu baseZimbabwe. Kuyacaca ukuthi bona umuntu abalwa layo umuntu waseZimbabwe. So abantu bakithi kabalimuke kusho ukuthi sonke nje sesisenkingeni yokuthi siyasolwa nento esingayenzanga nje uyafusukela nje umuntu. So hayi injalo yona into yakhona iyaqhubeka nje into yabo leyo yokulwisa abantu bakithi.
Manje nxa engani usephoxana labesuthu, abesuthu bakhona ngabe South Africa kumbe ngabe lesuthu?
Uyazi ukuthi even ngisenhlanganweni wase-Deep Sluti intwaledi wathi uma ekhuluma wathi yena hayi abantu baselusuthu bona bacabanga njengabantu abaspeciali ngoba abantu baselusuthu bagonjolozelwe yi-South Africa. Ayikho enye indlela yokuthi uma bephuma lesuthu bengathinti South Africa noma bangaze bafuna ukuphuma ngomkhathi. So angazi ukuthi sesingathi ngabantu belesuthu suthu khonale kumbe kungathi kodwa ngabantu besisuthwini abazibiza ama-Russia. Hayi ke bona abafani nathi thina esithambileyo ungabasondela nje badubula.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eyeZimbabwe Community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lokuya ebantwini olweBlitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Lolu hlelo likhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayonale inyanga kulungiselelwa uhlelo lokuhlela katsha izigaba leziqindi zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kamabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces uvuziwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 a.m. set out for kuyaze kubhalisa abantu. Asima ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo kuthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yena-ke ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni kathesi. Abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizethu khona ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaziki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masi lesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi sineke su ukuthi amabizethu akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023. Kuzasithi isikhathi sokuthi kuyavalwa. sokulungiselwa ukuthi abantu kube lokhetho ezwabona ukuthi sasesiminyezela sesiphithizela sesiminyezela ayisikho lokhu so mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abasha kathesa sigijimeni ngokuningi sithathele lithuba sibone ukuthi abazethu akhona abhaliwe
wakhangasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Khora Ndebele uncoma uhlelo lwe-DVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha
Mobile officers, Jabula Kunja Basali, who said, ID, or a registrar, no one under the acting ID, as well as a conde, whatever others they can see registered. Or would Jabula endaweni ezikhathana okutsho ukuthi lapha abathethe khona i-birth certificate the ID bakhona ukubona bahle bayiregister baphe on the portal so njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificates ama-IDs njengabantu abakhulileyo okwesika even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu olakho lokho lokhu kuzenza kubana wonke umuntu angabe ethi nxa esetholile lezi zinto asinyele kwabezithi lapha ahle afike i-registry sijabulela kakhulu lolu hlelo ngabe luyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale wonke umuntu uze 8 years and above appear on the voter roll.
UZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayebhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezihlukeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kuleli dolobho ngomvulo ubangele ukuthi abanini bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile phambilini langemuva kwalomkhosi. Abanye abavela eHarare babikwa sebehle bazihlalela koBulawayo sebelinde umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqala viki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye bebengelandaba lelanga likazibuse kodwa bethabele ukubukela umdlalo wenguqu abaculi kanye lokuzobona izihlobo. Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubeqoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Abantu olwe-census luqala kusasa njalo impumela ikhangelelwe ukuba khona ngemva kwenyanga ezintathu lanxa uhlelo lonke luzathatha inyanga eziyisithupha ukuthi lugqitshwe. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zimstat unkosazana Mercy Chidemo utshele intatheli izindaba ukuthi ubusuku banamuhla yibo obuzakuba
okubalwa khona umuntu kukheli ayabe elale khona ukuze kungabi lokubalwa kabili kwabantu. Ngesikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi obekhokhela isonto yamapostoli eJohane Masowe umnumzana Noah Taguta Momberume obhubhe ngesonto uzabekwa lamuhla emzini wakhe eBotha. UMomberume ufe eleminyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba munwe munye 90. Leli phephandaba lithi abaprofitha balisonto bebethe uMomberume uzavuka kwabafileyo ngomvulo kodwa akwenzakala ngalokhu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulabantu abane ababhubhileyo ngemva kokungqikilana kwemota yenkampani yamandla kagetsi e-ZETDC etshelele yaphuma emgwaqweni yagenquka. Amapholisa athi ingozi le yenze baba ngamathumi ayithoba minembili asebebhubhile kungozi zomgwaqo. Solokhu kuqale ikhefu lephasika. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani bantu bathithi njani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa abantu bathithi iningi lenu liyabona izinto ezenzakala ezikolweni lapha. Kodwa ngiqiniso amashona lawa akafundisa abantwabethu amatitsha la. And gabalandaba labantwana bemathekelini ukuthi bayafunda kumbe kabafundi. Ngoba i-evidence iyavela nge-night abantwana basuka eHarare bezochitha emathekelini. Kathi bona laba abafundiswa ngamashona emathekelini, why bengapasi? Kupasa abaseHarare kuphela. Why kupasa abaseHarare kuphela kungapasi laba abasemathekelini? Angithi ukuthi vele abantwana bethu kabafundiswa. Abantwana bethu kabafundiswa. And gabala kutheli ukuthi abantwana bethu bayafunda kumbe kabafundi. Uthi uyabheka abogawule labo Joseph Chuma laba umsebenzi abawenza ngokukamba amanga. Awunjeni ukuthi umntana kumangabe ethi kubuza usubhugile uJoseph Chuma logawule ethi kathi kuzani uPF baba wawusebenza. Angithi ukuthi nisazi ukutshela umntwana ukuthi ngangikamba amanga kuzani uPF. Ngithi ilizwe liright, ilizwe libonile liphelile ngale ndlela le. Umntana wakho ngeke umtshele ukuthi wawukamba amanga kuzani uPF. Why ungafisi ukuthi ube lesikhundla esingcono ukuthi ozatshela umntwana ukuthi ngasenza into enje? Umntwana yabona ukuthi ubaba wami wayesebenzela ilizwe esenza lokhu. Manje ngeke utshele umntwana ukuthi wawukamba amanga. And ukanziswa amanga kanjalo abantu babhekile ukuthi umntu ukamba amanga uyaguga kusasa kala senta yasala lapho. Into ezenzeka kubogawulelana.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele bakithi. Ye, okhulumayo lapha lishakona elikhulu, okhuluma esemzini omkhulu wase-Diepsoot kwelase-South Africa, ukuzalwa esigabeni sakusihoko kwelase-Plumpt. Ye, akukho nto ekutheni engiyikhulumayo bantu bakithi. Paula nje mayelana lezimemo zokuthi amabandla aphikisayo ehambele umbuthano obuwenziwe kuthiwa ukukhunjulwa usuku lwenkululeko Independent Day. Yeyi, kunzima abantu benkosi. Abantu besisisi leyo benza iphutha elikhulu kakhulu okuzenze ukuthi esikhathini esizayo bazisole kakhulu nesinqumo sabo sokuba mdibu munye neZANU-PF bethi bagubha usuku lwe-independent. So iZANU-PF mina ngikubona kwami kulelane laseZimbabwe yiyona abantu abangasayifuni. And then ma usubonakala wena umdibi ndawonye nayo, hayi angiboni impela ukuthi isinqumo lesi sibe nokuzwa nokuhlakanipha phakathi. So ke anyway, bazozwa ngebhanti, bazozibonela nabo ngoba mpela laphana bekungumbuthano wezanu PF. hayi ukuthi khona independent independent ye yezano PF yobe khala uzosebe khala abanye bethu hayi kubonakala sokudwetsha isithombe sikamnanga we yes of course kanti ku right kanti nani beniye endaweni yabo mani endaweni yabo ma ufike emzini wami uyothola ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo emzini wami hayi indlela yokuphila ngayo emzini wakho wena so geba kithi hayi fundani ukuhlakanipha yabona lilwele okuliqiniso ngamana lingahlanganyeli nabo nimeni seqinisweni against them yabona ngoba ayikho into enizayisebenza nonke lezano PF nithi mina nibambisele nibambisene ngaliphi hayi bakithi come on man hayi anyway asibonge amen kulenda
yes studio 7 njani wasakazi bethu besakazeleni nawe ezimnandi ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga mpela izindaba zezimbabwe siyazizwa loba singapha loba si out of country la siyazizwa mpela kungasini studio 7 hayi basikwazi ukwenzakala ekhaya lapha lezimbabwe hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngobaba ngondoda lo mnangako lo umnangagwa uzoyenza independence kubulawayo kwenze njani namuntu ezoyenza independence kubulawayo after 42 years namhlanje khona egiji bethu uzoyenza independence kubulawayo usezwe i-MRP sithi sifuna ukuphuma ezimbabwe nangu usegiji masesezoyenza independent kubulawayo uthi imiphakazi vele kayikakhuleki loku asikusihli loku asikufihli umnankafu uyakwazi nikakwazi asikufihli ukuthi umthwakazi vele kayakakhululeki emateblei ndayikakhululeki engazibe uyezoyenza i-independence yakhe naphana kubulawayo umnankagwa imthwakazi ayikakhululeki sinikile izwe lethu sifuna ilizwe lethu mnankagwa ye 42 years umgaba uzohafa engazange wabuya izoyenza i-independence naphana kubulawayo kodwa kuthiwa imateblei ikhululeki ikhululeke ngaphi abakhuleki abantu baseharare le ngoba i-independence yonke lokho kuthiwa uzibuse kwezela khona le Harare ngoba yibo abakhulekileyo namhlanje usezwe i-MRP sithi funa ukuphuma ezimbabwe usegijima sesithi ye ufuna ukuzeza uzibuse ekobulawayo lapha khohlwa khohlwa ayikethi kulandele thina mnankago thina sifuna ilizwe lethu imathebuleleni lethu kusiphela siphume kubo umakhelwane wethu sisanisawude ma makuvuma la uzeza i-independence aye lafana kubulawa uthi ye zama ukuzosivala mexixa usivalekilethini thina sesiseyinye i-agenda baba sesingenye i-agenda sifuna ukuphuma ezimbabwe lapha sinozwa ngamadirentity sifuna ukukhulula abantwabethu kanti sibazakhula besifika njengathi thina ngoba gcwele yonke indawo laphana itholothe yini blawayo yini plams yini sibesilokuthi sikwindependence deep leyo independence uzibuza nimkhulisayo thina sabantu ematepeni wuphi wuphi lozibuza asinazibuze thina laphana sifuna ilizwe lethu i-MRP hayi sikhulule laphana kunye ilizwe lapha sina uthole ukuphumula ma ilizwe lingaqunywa lapha hayi khona ukuthi space yokhe sikhangele sikhangela nombulalo nje omnanga hayi hayi sifuna ukuphuma sibule ezimbabwe laphansi izinto so hayi 42 years sizo izindependence kobulawayo ngaliphi uzama ukuzovala obani xa unto esivalekile ayifundwe leodi yabantu bezanupiefu weizwe kodwa asogcwela khona abantu bavele khona leya empumalanga esibegcwela khona ematebuleni ndingapha sokungathi ivele ilizwe sifinge labo lonke leliya
ngiyaxolisa ngumsangazipha eHaboroni eselilo mnyaka lingamthinthi kodwa sizabhangazazi ukubili nxa singakhulumi kuhle kumbe nxa abanye libakhethayo libona ukuthi bakhuluma ngcono ngale yasibikela ndingaphukuthula
ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelele bonke abasakazi bestudio 7 ngibingelele bonke abalaleli bestudio 7 okhulumayo uhello thiwa kasibanda odabuka egwanda esigabeni sasentembe ngaphansi kophahla lukababa umasuku ngibonge ithuba ngibonge umsebenzi omuhle esiwuphakela istudio 7 mihle yonke yamalanga ngikhuluma ngikwele South Africa ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba lolo olubizwa abantu besindebeleni abathi ukuzibuza thina njengabantu besindebeleni inkululeko asikayitholi lalolo suku olucelebrate-wa ngabantu bathi uzibuze thina asiluboni ngoba abantu besindebeleni yibona abantu abaningi abaphila kwamanye amazwe abantu besindebeleni yibona abantu abathathela imisebenzi abantu basempumalanga ungabheka abantu basempumalanga yibo abathatha imisebenzi yasemathebeleni abantu basemathebeleni ngabasebenzi ngisho lasezikolweni kufundisa abantu basempumalanga kodwa bakhona abantu basindebeleni abajabulela lolo suku kuthiwa kuzibuze thina njengabantu basemathebeleni njengamandebeni asiluboni lolo suku siphila kwamanye amazwe ngoba thina sisadinga iqembu esolubhotela elizosikhulula ngiyagqugquzela futhi njalo ukuthi abantu basemandebeleni abantu basemathebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizosinikeza inkululeko siyophila kwamanye emazokungitela ithuba lethile lokuthi sihambe siyozikhulula thina ngamavotweni. Ngiyamthanda umqondisi moyo ngoba bakhona abantu abavale kamehlo kodwa uhambe bavula amehlo. Sesikhathele thina ukubuswa ngenkani kuleli yaliso, sikhathele ukubuswa ngenkani. Le nduna zakithi namakhanseli ezigcekezela iZanu PF aziyeke ukunikeza abantu bempumalanga izitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Sibanikeza njani umhlaba ezitendi emhlabeni wabokhokho bethu? Sicela ukuthi uhulumeni adale amathuba omsebenzi lapha emathebeleni, abantu basemathebeleni labo basebenzi, sikhathele ukubuswa ngenkani.
Futhi egeni leyi MDC yakho lezanu MDC izanu igene kakhulu. Mawuyazikhola ukuthi wonpili wenile 90 zanu wenile igene kakhulu. Sithola amanye ama-MTs ayi-2 angisapoti le-MDC angisapoti nasapoti zabo. Kati ngikhuluma iqiniso njengobali njalo wena nto uyisapoti efuna ukuthiizini zaphi sitasangisethi ukuthi intwane or umqondisi or izaphi lo mqondisi zihamba asikhuthi angali ngabambana kwezanu kwenu. Kanti amashona lodaziyafuthi mhlawumbi labelenza umqondo omhle futhi ebantwini beshona
sakazobuhle sabona sanibona sanibona. Mina angiboni indingeko yokucelebrate i-independence yasezimbabwe at all. Angiboni impela ngoba rather basi-wasted nje of resources and money for nothing. Yabo, that was independence yangona ingaphi kathi when people are suffering like that. It's not even necessary actually to talk about it. Ngoba abantu siyakhuluma ngakho lokhu but kungalancedo at all. Kuncedani khonoko ukuthi sesicelebratela abanye abantu esii-individuals actually who are enjoying soft life omnangagwa nabangani babo. Yabona, so it's just useless nje. Independence ngiyani vele eZimbabwe. Siye sathatha nawe buse abelungiba besifaz better actually. Had it been that stuff kumele abelungiba busa throughout. Mean according to me it's much better than ukuthi abantu besihlupheke kanje eZimbabwe. Siyahawulisa siyahlekwa ngabantu, you know, everywhere laugh at us ngenxa yambuso wamashona nale yambuso yabezanu. Yabona, these people kuyabonisa khonokani ukuthi imvelaphi yabo vele they were never organized in any way la bantu njabona babonga nje ukuba ningile nakuthi babusa ilizwe beshathe ilizwe labalibuse balibulale balibulale balibulale. Yabona, yeah, just what benefit actually if we actually gained from independence yale or kuyini okuthi esikubutholileyo abula vele. Yabona, kudoti independence yokunuka nje. Yabona, I'm saying this out of really anger. Ngizondile vele kakhulu nangiphilani Ndlovu.
Sikalibonani, sikalibonani kusitho seve. Mina angivumelani nobojoti Mkhwanazi othi yena ukuhamba kwe-TCC ku-independence bazathatha iphunga lezanu bagcine benuka njengezanu. Hhayi, mina ngivumelani nombono lo ngoba laba abantu siyabavothela bangene emparliament. Parliament bahlala nezanu PF yakhona, siwakusamelanga baye kuparliament lapho sibavothela khona ukuthi bayelungisa izinto ngoba bazothatha iphunga lezinto banuke njengezanu. Hhayi, Mkhwanazi kasiphuwana lesisi leyo wenzayo. Machanda line
yeah, livuka njani ku-Studio 7? Livuka njani? Hayi, phila siyavuka. Hayi bo, besicela ukuthi lo jaha lo kuthiwa ngumhlanhla lo ohlale evusa abantu ethi ubingelela obani, ubingelela obani, asokubingelelana la sifuna abantu abaletha imbono. Akume kancane wena jaha ngento yakho leyo wena mhlanhla kubingwa ngathi ingathi loku usitira aboJoshua bakho labo. Sicela ukume kancane, sixolele baba thina laba silindele imbono ezwakalayo.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe alisoze livumele eleRussia lilithathela ingxenye yalo lanxa selihlaselwe ngamabutho akwele Russia asetshiye indawana zelizwe sezingamanxiwa kwabhubha abantu abaningi kakhulu. Lokhu kwenzakala eleRussia seliqinise umkhankaso wokuhlasela iningizimu yalelo lizwe.
isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lwekhomishini yeZEC lokuya ebantwini olweBlitz lokhu liphansi kakhulu. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.